kunabantu bedudula okukhanya bangenele abantu bokuza kwenye indlu. Kakucaci ukuthi kukuliphi lokishi, kodwa babangenele bakhipha impahla zabo bethi laba bantu kababuyele kubo. Kasinalwazi lokuthi isibangela salokho yini. Ngoba ngithi abantu nxa behleli kabazingenele nje baba lesivumelwano lomnikazi wendlu, bayisanelane phansi ukuthi bayahlala babhadale imali. Esingakwaziyo ukuthi-ke umnikazi wendlu yena ungaphi. Kasi laqiniso lokuthi umnikazi wendlu leyo isizalwane se-South Africa kumbe la isizalwane esingabuyi e-South Africa, kawucaci konke lokho. Thina-ke njengenhlangano kasivumelani lokuthi abantu bazithathele umthetho behambe behlukumeza abantu ezindlini zabo.
Zingathi-ke luphathwa njani udaba olunje, baba Mabhena?
Kumele nxa kuyukuthi umuntu wenze icala kumbe abantu benze icala, kube ngamapholisa ayiwo asebenza lowo msebenzi. Ngoba nxa sekungena abantu njengalokho esikubona kuleyi vidiyo elokhu ithunyelwa emagrupini amaningi kakhulu we-WhatsApp, kusuka kusethuse ukuthi kungani izinto ezinjalo ziyekelelwa zisenzakale. Ngoba umthetho kumbe abagcini bomthetho ngamapholisa, kakumelanga ukuthi umphakathi nje uthathe umthetho ufake ezandleni zawo. Singathola ukuthi kungaphi, sizazama ukuthi sibuzisise ukuthi kwenzakalani, kungani amapholisa evumela abantu bethatha umthetho beyofaka ezandleni zabo behamba besiyakhipha abantu abazihlalele endlini.